o e indebele
amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 3 kumbimbitho 2019 nguntungami linkomo endabeni zethu lamhlanje Oyisifazana obesethesa umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa icala lokumdlwengula ubikwa engumuntu obulawa ngomkhuhlane wengqondo njalo amapolisa asesule loludaba Umnotho welizwe uqhubeka usonakala ngamandla lanxa nje uhulumende thembise ukuthi kuza kuba lobuvelo kulandela Amanyathelo athethwe libhanga elikhulu lelizwe ngenyanga edluleyo. Kuhlelo lwezokholo namhla siphatha udaba lomunye umfundisi wakwele South Africa othi uvuse esinye isizalwane saseZimbabwe kwabafileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oyisifazana obesethesa umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa icala lokumdlwengula ubikwa engumuntu obulawa ngomkhuhlane wengqondo njalo amapolisa athi akasoze abesacwayisisa udaba lwakhe Unkosikazi Nyarazo Nyathi umangalele uChamisa emapoliseni esithi umbambe nyakenye eseNorton kodwa ngokubika kwephepha indaba lebulenjini elezimlife.com umamangala kaphilanga kuhle engqondweni abomdeni wakhe babikwa beyibo abazise amapolisa sixoxe lomhleli wephepha indaba leli elezimlife umnomzana mduduzi mathuthu asichasisela okunengi
ufike lapha navikela amapolisa eNorton umama lo ufike waproduce i-diplomatic passport which is i-passport leyani ephiwa abantu abaphezulu la amapolisa eNorton la seyithathela phezulu indaba yakhona ngoba bebona ukuthi balomuntu oqakathekileyo yikho-ke basebethatha i-case yana baseyihambisa eHarare yikho-ke lapha sicwayisiswa khona bevele sifiso sibile sokuthi noma nini bangambamba uChamisa bamquestion ngendaba yokuthi bamiganyafo kodwa-ke kuthe kusenjalo ngendlela engiza ngayo umkakhe walo mama ubekhathazekile kakhulu esekuzwile lokho wasiyazama ukuthi adinge igqweta ukuthi likhomisana lamaphoyisa ukuthi lo muntu angaba enkinga ekhanda sokumele bakunazelele lokho but kukhanya hhayi bebengani amapolisa afuna ukulandela lokho okukhulunywa umkakhe yikho-ke umama kamamangala wasiyalanda i-chief cabinet secretary uMshek Sanda esithi yena hhayi umntwana amule enkinga enjenjenje bengicela nje ukuthi uma ungakhulumisana ngapolisa le nto yesule that's finally how indlela esiyizwa ngayo ukuthi uhambe ngakhona ukuthi-ke icala leli lize lesule lingakathomisiswa
ngamanye amazwi ngendlela oyilonda ngayo lindaba ngendlela olandisa ngayo lo ngumuntu ogulayo bekungayisikho ukuthi kulesandla semfene bakhona abantu kade bezama ukungcolisa uChamisa
hey sona isandla semfene angeke ukuthi asikho empeleni ngoba lakho nje ukuthi uyagula engqondweni kungabe kuyikuthi nje ifamily mhlawumbe izama nje ukuthi icithize le nto ungathola ukuthi nje akusimuntu lwane okugula ukuthi ufuna isibhedlela mhlawumbe kukhona okunye ade phezu kwakho lokho awungeke ukuthiye phandle ngoba kuyaziwa nje ukuthi kukhona okuzayo kule congress ye-MDC ezayo and sesizwile ukuthi bangabe bekhona abanika abantu izimali ukuthi bayenze into ezizoyenza ukuthi mhlawumbe uChamisa agcine edliwe kulolo khetho
Kule mifanekiso ebibikwa ingekamamangala etshone ithunyezelwana ngabantu kubo social media lapha bemhlambaza bemthethisa kabi izolo kodwa esesikuzwa ukuthi limifanekiso kayisiyo eka mamangala kube yikufana nanje kwebizo elesibongo abantu basebecabangela ukuthi nguye ungaba uzenjalo lawe.
Yes, kunjalo. Kuno umuntu wazile emuli osize kakhulu ekuthini sihlanganise udaba lethu ukuthi sibone ukuthi ubani wenzeni, ubani ngubani. Kuthe leyo mpikisho oyibalisayo ithe isiphuma lapha kuma-social media. Ngase ngiyambuza ukuthi kungabe kunguye yini lo muntu wasesithini, hhayi akusuye. Akusiyo lo muntu. So kukhanya kulo muntu onegama elifanayo lo mamangala lo unyarado Nyathi. Lo muntu wonke azinge lo mama usebenza eKadoma unese eKadoma. So sithole ukuthi i-picture yakhe sigcwele ku-internet abantu bekhuluma ukuthi awa bake i-picture ngaripha umuntu onje and so forth. So ngibona nje indaba leyani ayinhlanga impela.
Umnumzana Mduduzi Mathuthu ngumhleli wephephandaba lezimlife.com sixoxela eJohannesburg kwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umnotho weZimbabwe uqhubeka usonakala ngamandla lanxa nje uhulumende ethembise ukuthi kuza kuba lobubelo ngemva kwamanyathelo athethwe libhanga elikhulu lelizwe ngenyanga edluleyo agoqela ukwehliswa kwesisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika. Amafutha ezimota lezinye izinto ezifana lenamnede kuyasilela kanti lentengo yezinye izinto ezimqoka empilweni kaZulu layo kayifinyeleleki. Sixoxele encwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Xa sikhangela amafutha ezimota akula mahluko. Into ezinye lezi azitholakali ama basic commodities alokho esilela. So angabona ukuthi monetary policy sibuye lati esikubonileyo ukuthi ama banks athengisi US dollar nge $2.50
wona amabhanga la sizwa kuthiwa athengisela amabhizimusi kuphela idola leMelika abantu kazana nje kabawatholi lokho kunjalo.
Khala nje ngani kunjalo njalo khala nje ngani yo i-directive abayinikwe yi-Reserve Bank ukuthi banike i-priority kuma business hathi ebantwini. So ngibona nje ngani yilo uDuvesi laloyo ukuthi abantu bayebethenga ama dollars kube imali eyaphandle kwelizwe ku black market nge 4 dollars for ama bond for every US dollar.
Ngokuya kwesikhathi ubona kusiba lobubelo yini kwezenotho kumbe akhona amanyamanyathelo amele athathwe nguhulumende athathwe ngumangutsha ukuze umumo ube ngcono.
Ithemba elikhona ukuthi nxa imali evela ku ugwaye nxa imali le isi singaba le foreign currency enenganyana ukuthi amanyathelo lawo awe monetary policy ayebe qalise ukuthengisa ukuthi engasebenza yini. Kathesi uDubo esidlalo ukuthi i foreign currency yonke esiyipholayo sifuna ukuthi sisebenzise masinyane. So asila ama reserves asila ndlela yokuthi sigcine foreign currency esiyitholayo. So ithemba ukuthi nxa i tobacco selling season ingavuka okupheleni kwenyanga leyi esizaba le mali i foreign currency enenganyana yokuthi singaqalisa ukuthi sibone ukuthi ungaba le ngquwo yini uma measures lawa announce ngumangutsha.
Umnumzana Masimba Kuchera yincwethi ecubungula ezenotho sixoxela eseHarare. singene kuhlelo lwaba sakhulayo silo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo lwaba sakhulayo. Ngingu-Mike Hobe. Kuliviki sithinta indaba ezokusakaza. Sixoxa lomnumzana uMthabisi Onias, yena ongu-producer njalo waqala inkampani yona ebizwa ngokuthi OnV TV, yona elenjongo yokwethulela uZulu inhlelo ezijeneyo zikamamona kude. UMthabisi ube ngomunye obekuhlelo Mandela Washington Fellowship asambeni kuye siyezwa okunenge. Mthabisi, ngiyakwamukela kuhlelo budwami, unjani?
Sawubona mnumzana Mike. Ngiyajabula ukuba nangixhumena lawe ngemva kwesikhathi eside kangaka soloku sagcina ukuxoxa ngesikhathi nisavela kwele Melika ehlelweni leMandela Washington Fellowship.
Asiqaleni khonapho uhlelo lweMandela Washington Fellowship. Ngombono wakho uhlelo lolu lukusize okungakanani ngasemsebenzeni wakho wokuba yiproducer?
Ngesikhathi mvela ku-program le yeMandela Washington Fellowship ngathi ukufunda-funda okuthiyeneyo, ngathi ukusuka mvakatshele i-studio sase-Albuquerque Studios sona esise-New Mexico, lapho engafunda khona ngathi ukubona-bona indlela bona benza ngayo inhlelo zabo zama-TV. Ngathi semphendukela lapha ekhaya ngazama ukuthi ngiphakulele lokho engangufundile, ngakuthi ngokuthi mvule sami studio lapha e-town yaseBulawayo. Khona nje kwakungekho lula ukuba na ngilungisele lokho engangubonile, kodwa ngazama nje ngalawo amandla amancane engangilawo, ngathi ukuvula i-studio sethu se-OnV TV esaqala. Lapho esathi ukuqalisa khona inhlelo zethu ze-television esathi ukuzithengisela kwele ZBC ezidlala khona ngalesi sikhathi esikhuluma ngaso manje.
Njengomunye wabasakhulayo olenkampani yona elenjongo yokwethulela uZulu inhlelo ezijeneyo zikamabona kude, awusitshela ukuthi ngasemsebenzini wakho ubhekana ngenkinga ezinjani?
Thina njengabantu abasakhulayo lapha kwele Zimbabwe sibhekana lenkinga eziningi kakhulu. Okokuqala, singathi thina yinkinga yokubana sithole imali esingayisebenzisa ukubana sakhe siqhubekise amabhizinisi ethu. Uyananzelela ukuthi esimeni esikuso eZimbabwe, imali esiyisebenzisayo ayisele thina singathi yi-value efana lakudala. Sithenga ama-material khathesi bafuna ama-US dollars ukuthi siyithenge. Ukuthi uzothenga i-US dollar leli khathesi alikusabambeki eZimbabwe. Usunazelela njalo ukuthi ama-rent esiwabhadalayo lapho esisebenzisa khona ama-studios ethu asisenelisi ukuthi siwabhadale khathesi ngoba siyakhwela, kodwa ubusuthole ukuthi imali esizibhadalwayo azikhwele. Xa njalo lathi sizama ukuthi sikhweza wethu ama-price intengo yento esizenzayo, akuyenzi ngoba sigcina sesilahlekelwa ngama-customer.
Ngike ngakhangela ikhasi lenu ele-Facebook ngabona ukuthi lilohlelo eliwusakazayo emsakazweni we-ZBC njalo i-DSTV ebizwa ngokuthi i-Pink and Purple. Ekhanya ngani yona ile njongo yokuthuthukisa imisebenzi yabantu abesifazane abajeneyo. Asixoxeni kancane mayelana lobudlelwano obukhona phakathi kwenkampani yakho i-OnV TV njalo umsakazo we-ZBC njalo i-DSTV. Imisakazo lena iyahlawula na imali esuthisayo ukuze uqhubekele phambili ubathengisele inhlelo zakho?
Kuyasijabulisa kakhulu njenge-OnV TV ukubana sibone uhlelo lethu lathi luphuma kumabona kude. Into engayitsho mayelana ngobudlelwano obusuka bube khona yithi singathi leze TV ukuthi imali mhlawumbe ebhadalwayo kulelo hlelo asomali enelisa kangako ukuthi sibhadale abantu esisebenza labo, sikoda senelisa ukuthi sipheke futhi omunye umdlalo ongasingathi thina ngo-season 2. Njalo ubusuthola ukuthi isikhathi abasithathayo ukuthi bebhadale bake bethathe nje isikhathi eside bengathanga ukuhlawula, kodwa singathini akulanto esingayenza kangako, kuyamele sisebenze lakho. Kodwa nje sisibona ngazathi kuzamele sizame ukuthi sithengise ezinye inhlelo kwamanye ama-TV stations ukuthi senelise ukuthi ibhizinisi iqhubekele phambili.
Hhayi Mthabisi mnumzana, ngicela ukuthi utshele abontanga abafisa ukuba yi-producer amazwi enkuthazo.
Engakutsho kwabasakhulayo yikuba nami kuqakathekile ukuthi benanzelele izipho abalazo. Kuqakathekile ukuthi senze into esiyithandayo, ukuthi lanxa into le ungenza ungayibhadalwanga uzayenza ngenhliziyo yakho yonke epheleleyo. Njalo sikwenze ngamandla onke silayo, ngoba nxa ungaqali i-business mhlawumbe ngathi lokhu mina engikwenzayo i-business lami kulesikhathi lapho kusuka kube nzima khona, kodwa ngingacabanga inhliziyo yami ukuthi ijabula kanjani nxa usenza lo msebenzi. Ngiyangithokozisa ukuba naniqhubekele phambili ngiwenza.
Mnumzana Mthabisi Olihas, ngiyabonga ngokungena kuhlelo bafo lani Zulu kandaba. Siyabonga ngokuba lathi kuhlelo. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3 bigmyke3. Kwanelo kwanamhla, asidibaneni kuhlelo The Connection ngolwesibili. Olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Bye bye.
Sibonge uBig Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Okwamanje singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silejaye lidala uGibbs Dube.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu
masiko
babelo bola
usenzi
izulukandaba lingalithola njani lapho likhona ke endaweni zonke zomhlaba. Yeah, lamhlanje sikhuluma ngodaba olunye oluphathe umphakathi kakhulu kunapha ke kwele Zimbabwe. Ludaba lwabo mama asebekhulile labo baba asebekhulile abathandana labantwana abancane. Lapha ngilobaba Ezra Chisa Sibanda, ngibese siba lo mama uShila Sibanda. Kodwa abala buhlobo phela abantu laba. Ningabona ngazani le nketha abejani. Ye, Sibanda, unjani mntawe?
Ngiyaphila njalo.
Impilo yakhulu. Masibanda, unjani?
Ngiyaphila linjani?
Hayi, siphile kakhulu. Ye, siqalise ngawe sibili. Kambe abafana laba asebengani bathandana kakhulu, labo mama asebekhulile, kwenziwa kwini kulokho?
Abafana asebengamavila kakhulu. Okunye abantu both sides so kuhambisana nokuthi kukhangela ukuthi imali akula muntu ongahamba lo muntu omdala lapha engilamali kumbe lo muntu omncane mangelamali into sesigijimisa imali inotho asisakhangeli age sokukhangela inotho kuphela nasesitshela ukuthi sesilandela njengase silungini ukuthi abelungu bathi khona iage ayisho lutho but kuyatsho.
Yey, Sibanda, nantuta.
Into khona lapha ke Dube la lo dadewethu lapha abantu lakha kuchilwe ukuthi sokugijiswa ke imali. Isikhathi esiningi laba ke omama sebekhulethe ngisho ugamama bafuna umfana omncane ukuthi bazibone bezenzela abana songamantombazana la bazwenga nabancane. Uyakwazi umama le 45 years ngeda nalo mfana le 22 years. Uziza la engane semncane, lanxa ihambe banganini bakhe sesizowencane. Ngobe labahlangana laba abadala labesayizakhe bezibona ngathi sesidiniwe. Yikho sigijimisa labakhala abancane. Yikho ubona abaningi oshuga mama benika labafana-ke imali bebathengela impahla ezintsha amadizayina bebanika lezi mali. Ngobe benezi ukuthi azive ngani laba sesengumntwana lwana umama kade hhayi iminyaka esihambile. Kukanti-ke obaba laba abaningi labo kunjalo. Nxa ibona-ke ule 55 years esadala nalo mntwana le 24 years uzizwa naye ngani lejaha. Yena-ke njani onika lwana umntwana ke imali emncane ukuthi la azize ezigqade ngayo.
Ye, khonapho-ke Masibanda okukhulunywa-ke ngumdawini. Umdawini uyayibeka sibili ukuthi phela lawo nxa sungani sugugambijana uyawufuna uzibone ngazani lawo mutsha phela.
Hayi, mna avumelani nakho lokho ukuthi kubana kuthiwa uzibona ngathi umutsha. Mna ngibona ngathi nje kuyabe bona ababafana yibo abafuna ukuthi esikhathini esiningi ngathi uyakhangela umuntu omncane lapha ethandayo lo muntu omdala yena lo nguye abe le mali kulalo omncane.
Kodwa wena umama lwana Masibanda, ngiyembuze khona umamena lwana nxa ele mali ungifunelani umfana omncane? Andi yena imali izavela kuyimama enika umfana omncane.
Yikho phela ngithi khona abafana abancane yibo abashela oshuga mama. Yabo befuna imali bemphathe kuhle. Anti yabona into yakhona. Umama la esethola isiphatho sene sano siphathiswa ngumfana lwana sebebona ngathi bayalingana kukanti akabalingani. Uyabona?
Mhm. Kodwa ke phela abadala babenyonkoloza phela into ezinje. Masibanda.
Inyonkoloza ngokuya kwesikhathi vele yikho phela okugcina ukuthi hey mina futhi ngiyesaba njani ukukhuluma into ezingafanelanga ngizikhulume. Wena uyabona ukuthi lapha selikhulile selisiyalima emasimini akusalimeki. Omnye sephuma sesiyadinga inkomo ezilimayo. Ngiza kubeka ngesintu.
Yeah.
Inkomo ezilimayo ngoba lezi ezinye lezi sezindala azisalimi kuhle.
Yeah.
Ugcina suvale uphuma khona lapho ukuthi ngoba vele liyani inkabi yakho liyani okulima ngayisigugile.
Mdaweni, lapha sibili ngumzekelo sonzima lo.
Yikho vele engikukhulumileyo ukuthi isikhathi esiningi labo mama labo kwesikhathi nasebona la engani ke ngaba abalingana layo ngoba badala kulaye ecansini ngaleso kuzwanzima edinga umfana ozamenza ukuthi azise ngani mutsha la esiyadinga lo mfana omncane ngoba igazi sakhijima ukuthi lo mfana ozamenza ngani azise ngani mutsha azike jabula kukanti kubobaba labo bafuna ukuzibona labangani bancane abone ejabula khumbula izikhathi zakhe lezana ukuthi hey nesikhathi sami lo mntwana bengelamxhilika yilokhu evukeke i-chai makeup yakhe enhle ebhoda la ebanganini bakhe la esenzela ukuthi ayishow off ngesilungu.
Ngithathe leli thuba ukuthi mbonge ke ubaba u-Ezra Jesus Banda yena okhonangale ke kwelebhilithane, mbonge njalo ke unkosazana Sheila Sibanda laye ukhonangale kwelebhilithane. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Sibongeke itshayela idala uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu unsuku zonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo lakubalaleli lakubaba kuyini.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke ngiphethe indaba mhlawumbe engathinta ke abanengi esingathi siyithatha kulo iBhayibheli ugcela uGenesis usencwadini yesihlambulo. Indaba yalezi izimanga isindabaphenduli lezigigaba esizizwayo ezokuthi kulabantu asebevusa abantu ekufeni. Uyabona indaba le iyamangalisa kayimangalisi ngoba ma ubala iBhayibheli kuMateyu loLuka loJohane loMarko uzafica ukuthi uJesu uyatsho yena ngomlomo wakhe ethi ngezinsuku zokugcina lizabona ongazange ukubona ngoyihlo labo yihlo omkhulu. Abuyatsho la ngale uMalaki eTestamenteni elidala ethi ziyeza izinsuku lapho uzakwenzakala khona izimanga elingazange lizini. Sikhuluma ngendaba yalo umuntu okuthiwa uvusiwe ngumprofesi thize ngale kwelesi South Africa. Baningi bonaba abazibiza ngokuthi ngabaprofeti asebengene enkathazweni ezimangalisayo ezibangela amahlazo amanye amakhulu kakhulu. Le undoda nxa sikhangela uNkulunkulu nguye umdali womuntu njalo nguye ophetha impilo yomuntu uthi ungu-Alpha ungu-Omega ungokuqala ungokugcina. Akekho omunye olelungelo lokudala impilo ngendlela ayidala ngayo abeyithathe ngesikhathi afuna ngaso lowo muntu. Laba abazithi bangabaprofethi kangazi ukuthi bona enhliziyweni balenhliziyo yini, iBhayibheli bayalibala yini, bayalizwisisa yini, bayathandaza badinga indlela kuNkulunkulu na kumbe bazenzela okwabo? Ngoba sesibona nangwena lowo mprofethi uthi umuntu ufile kanti umuntu kafanga beliqhinga nje ukuzama ukwenza imimangaliso njengoJesu. Uyathatha umuntu oziphileleyo, indoda eqinileyo, enze bonke ubutsotsi obudlula otsotsi abakhulu abaziwayo, abe sesitemtini ufile, buyake lapha enkonzweni ngizokuvusa, enze konke akwenzayo kodwa kube lizaba ngoba nale indaba isobala. Thina abanye savele sayisola kwasekuqaleni ngoba siyazi ukubana impilo emsesandleni sikaJehova. UJehova nguye ophayo, nguye othathayo impilo yomuntu. Lo undoda nje uthole abantu bedubekile, bedungekile emphefumulweni ngobana ungananzelela izikhathi eziningi abantu bangena ebunzimeni bayabamba bafana nelo muntu ogalulayo uzama ukuthi aqine ngenqodi kumbe ngemizi eseceleni lomfula. Ilizwi lithi libananzelele bona babanjalo ngoba lizababona ngezithelo zabo ngensuku zokugcina. Umuntu wadalwa uNkulunkulu, uNkulunkulu nguye owenza impilo ibe khona, nguye othi nxa esevumile impilo iphele. Kambe aluba nxa bonke labahambayo beyakuvuswa icebo likankulunkulu sengithe lona elomuntu lokuphila bekuya kuba njani na bazalwana abathandekayo abantu abayekele ukudlala ngonkulunkulu kabashumayele ivangeli lokuphila hayi khona ivangeli lobuguluva abantu kabatshelwe iqiniso ngonkulunkulu bangadlali amandlwane ngaye uyasho uthi lingaliphathi ngeze igama lami ngobana ngunkulunkulu ololulako olungangalisayo liyeza uswazi hayi khona kubaprofethi kuphela labona ababasekelayo labo ngabake bahlale phansi bangabi izula bathatha amabhayibhili bazifundele
kuyiphethe mfundisi
sikhuleke nkulunkulu olungileyo wena ongusomangaliso sicela ukukhanyiselwa nguwe sicela indlela ecacileyo utshengisa abantu bakho bangaphambuki endleleni nika abantu bakho ulwazi lokuhlakanipha sifundise ukuba sizibalele imibhalo singalahleki konke sikushiye ezandleni zakho ngojesu siyakhuleka amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
ngizibongela lami lapho ngithile unkulunkulu asenzele umhla simkhonze ngeqiniso
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi iThandeko Zintimkandla asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Silethemba libusisekile njalo lafunda okunenge ngabaprofeti bamanga kuntshumayelo kamfundisi. Hlabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu ngengoma ethi Nkulunkulu wami singakehlukani sikhangele bezihamba phambili udaba lokudlwengula obeluseteso omkhokhelo MDC umnumzana Nelson Chamisa solwesulwe ngamapholisa ngemva kokuvela ukubana umamangala ungumuntu obulawa ngumkhuhlane wengqondo. Kwanele mthwakazo livalelisayo ngontungamile inkomo libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.